Siyabonga Chris Lojonga. Siyalamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 2 kuNtulikazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Yeah, isiphatho sesisebenzi lesi ngibona ngani kubalulekile ukubana loba nje ilizwe lisithi sikhululekile ngathi kwezombusazo kodwa ngezinye indlela ngibona ngani kutshengisela ukuhlukuluzwa kwabantu abansundu ngaphansi kwenkampani ye-Green Fuel.
Izisebenzi zenkampani yeChisumbanje Ethanol Project ezaxotshwa ngaphandle komthetho zethesa umqatshi umlando wokwephula imithetho evikela izisebenzi.
Amazwi kankosikazi Grace Mugabe awokuthi umtshitshi sikahulumende umnumzana Johannes Thomana kumele axotshwe kulandela imbono yakhe yokuthi amantombazana asakhulayo alelungelo lokuya emacansini sedale inkulumo.
Abaphikisa umbuso weZANU-PF bathi impiko yekomishini ebona ngokulondolozwa kwamalungelo ethi ukwephulwa kwamalungelo oluntu kusabalele ngelizwe iveza sobala ukuthi uhulumende weZANU-PF kawananzi amalungelo oluntu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izisebenzi zenkampani yeChisumbanje Ethanol Project and Green Fuel Private Limited kamnumzana Bill Rottenberg ezaxotshwa okungekho emthethweni zethesa umqatshi umlando wokwephula imithetho evikela izisebenzi ukwephula ilungelo lazo lokuphatha izisebenzi ezinsundu njengezigqili. Intathe yezindaba yethu Mavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu ngokunye kokuvezwe izisebenzi ezingamashumi amabili lanhlanu lezi ezisanda kuxotshwa umsebenzi kungela nhlawulo okwenyanga ezedlula eziyisithupha. Bezilandisa phezu kokuhlukuluzwa kwezisebenzi zonsundu okwedluliswe amalawulo kule nkampani elima imfe elungiswa ngayo amafutha ezimota ohlobo lwe-ethanol. Iningi labaze emhlanganweni lo lentathela izindaba owenzelwe e-Media Center eHarare lamhla ekuseni oqoqwe inhlanganiso ye-Platform for Youth Development Trust imanyene leya Media Center njalo bekungabachayeli abaxotshwe umsebenzi kule nkampani kaBill Rottenberg. Bezilandisa izehlakalo ezilusizi phezu kwesiphatho esiphiwa abensundu kule nkampani okwahluke kuleso esiphiwa ezimhlophe zingalitholi iholo kwesikhathi eside zisetshenziswa njengenyamazana njalo zingavunyelwa ukubumba inhlanganiso yezisebenzi. Omunye wasebeke baphatheka emisebenzini yokuphathisana loZulu engomunye wabakhankasela kulondolozwa kwelungelo loluntu umnumzana Mlondolozi Ndlovu uthi kuyinto edanisayo ukuba lokhu ezikhona izehlakalo zokuphathwa kwabensundu njengezigqili elizweni eselile minyaka engamashumi amathathu lanhlanu lathola uzibuse.
Yeah, iziphatho zesisebenzi lesi ngibona ngani kubalulekile ukubana loba nje ilizwe lisithi sikhululekile ngathi kwezombusazo kodwa ngezinye indlela ngibona ngani kutshengisela ukuhlukuluzwa kwabantu abansundu ngaphansi kwenkampani ye-Green Fuel. Inkampani ye-Green Fuel ngathi balokuhlukuluza abakwenza abantu abansundu and ngendlela engibone ngayo ngibona ngani ngesingakuthi ngesilungu is modern day slavery, ukuhlukuluzwa kwabantu abansundu ekusebenzeni besetshenziswa bengele abakuthola.
Ndlovu uthi inkinga yokuba kuyabe kukhona okuthenjwe yilaba belungu okubenza benze santando ngoba besazi ukuba banobudlelwano lenkokheli ezisezikhundleni eziphezulu athi kungaba yizo ezibavikelayo kungela nyathelo lithathwayo lapho izisebenzi zikhala ngesiphatho osekuyinto esisile sikhathi eside isenzakala.
Okutsho ukuthi ukukhululeka esikukhuluma malanga onke asokukhululeka kweqiniso kodwa yikukhululeka at someone else's convenience. Nxa abelungu bebuya ezilungu bengaphansi komunye umuntu kutsho ukuthi akungabi le total freedom loba ngathi ukukhululeka okubalulekileyo ebantwini abensundu. Okutsho ukuthi lokho kule that gap as okusafuze ifilo for abantu abensundu ukwenzela ukuthi bathole izibuse ngokwanele sikakhulu ncasigela kwezomnotho abensundu abakabi lamandla kusho ukuthi uhulumende kulento eziningi okufuza azenze ukwenzela ukuthi abantu bakhululeke batholeke i-freedom esingathi economic freedom.
Abenhlanganiso esebenzelana lozulu wechipinge ye-Platform for Youth Development Trust batshela intatheli izindaba ukuba selusiwe emthethwandaba lolu daba lwabatshayeli laba njalo inani lesabaxotshwayo bengahlawulwa selifika kumakhulu ayisikhombisa. Bathi kunje izisebenzi zixotshwa mahlayana sikhathi sonke bese kungeniswa ezinye abenkampani le beqhubeka ngomkhuba munye wokungazihlawuli. Baveza ukuba akukho ozihluphayo ukuchasisa ngokugcweleyo phezu kokwenzakalayo kungaba ngokuphathelene le ndaba zenhlawulo loba isiphatho esingesihle. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Amazwi kaNkosikazi Grace Mgabe awukuthi umtshitshisi kahulumende uMnumzana Johannes Thomana kumele axotshwe umsebenzi kulandela imbono yakhe yokuthi amantombazana asakhulayo alelungelo lokuya emacansini asedale inkulumo. Ngomnyaka odluleyo uNkosikazi Mgabe wathi uNkosikazi Joyce Mujuru owayengumsekeli kaMongameli Mgabe kumele axotshwe umsebenzi lakanye lezinye iziphathamandla zebandla leZANU-PF lakanye lokhu kwenziwa. Umbuzo osukhona kwabanye ngothi uMnumzana Thomana uzaxotshwa umsebenzi na? Abanye ngabavumelana le mbono kaNkosikazi Mgabe besithi yebo uThomana kumele axotshwe. Incwadi yecubungula izombusazwe uMnumzana Brilliant Mhlanga uthi utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi uNkosikazi Mgabe usenguye olamandla. Uthi njalo lokho kungavela sobala engaxotshwa umsebenzi uThomana.
Kusitshengisa ukuthi uGrace Mgabe usezihambe ngasesidukwini e-State House ngoba lapho akhulume khona into ezinjengazonezi simthola lo akhulume ngaye ngalolu hlobo exotshwa kwaxayisa ngomjuru uJoyce Mjuru. Now sesimbone ekhuluma ngabo bonke akhuluma ngabo baxotshwe labo Mike Madiro bonke labantu. Kusitshengisa ukuthi futhi uThomana kayizwisisanga indaba yakhe appointment yakhe usuke wacabanga ukuthi since yena engene laphana appointwe ngesilungu esingathi phecelezi the political appointment walibala ukuthi yena ka-appointwanga njengepolitician yena ufakwe laphana njengomuntu okufanele abonise ngokomthetho. Nxa kuthe kwaba lukhophe lapha abalukhophe khona ama-politicians bekukuhle ukuthi awayekele ama-politicians ayenza akwenzayo ngoba kusasa ungabhiheva njenge-politician bazakutreat-a njenge-politician makakuphatha njenge-politician ukhithwa njenge-politician futhi endaweni ezinjengazolezo. Yikho esikubona sokusiya kuThomana.
Abaphikisayo bamabandla aphikisayo balakho na ukuthi labo bafake izwi labo ngokukhathazeka ukuthi umbuso ususiya nganxele?
Akudala bakwehluleka lokho. Singakukhohlwa phela ukuthi kwabaphikisayo okuqala vele umntwadi bengamfuni kwakunguThomana ngithi. So kwabaphikisayo nxa lamhla bengabona uThomana seqoshwa kuyabe kuyilokhana sokuukuthi ngokuqondileyo bangahlekelela eceleni bathi ya seziye ngasifudlane. Nxa kunganjalo bangazizwa bona sebesithi hayi uThomana uxotshelweni bona bayekuthi kuyikuthi siyakhumbula ukuthi iminyaka edlulileyo kade becomplaina ngoThomana logono. Hayi kuthi ukuthi baye besithengisela phela ukuthi ba-confused. Lanxa sikudinga ukuthi abaphikisayo babe layo lalo ilizwi lamazwi abangafakwa ukuthi ilizwe libuswe kanjani. Iqiniso elikhona siyakwazi ukuqala bakwehluleka lokho. Asiboni vele bengakukwanisa ukuthi bakuqhubeke bakwenze lokho. IZANU vele siyabatshengisela kudala ukuthi yona yiyo ebusayo ngoba uThomana khonaphana anti wasitshela ukuthi vele wena ungezanu. Waqala wazideclare ukuthi ungezanu. So abaphikisayo amboni belolutho abangalwenza oluyangaphi.
UMnumzana Brilliant Mhlanga yingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseBhilitane.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-12080 la ku 15775 kilohertz. Lila konjalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abanye abesifazana babikwa bengaqhakathekisi ukuthi behlale belamaphepha abanika amalungelo achiyeneyo emthethweni bengehlukana kumbe bebhujelwa ngomkabo agoqela awelifa awezindlu awencwadi zabantwana zokuzalwa lamanye amaningi-ningi. Asizweni imbono kakansela Lilian Mlilo wenjube lobhengula kobulawayo ngalolu daba.
Uthole ukuthi umama akashadanga uhlezi lo baba ingcinika kade elomunye umfazi wathatha laye kumbe uhlezi lo baba akazange achade ubaba akasekho nginanzela ukuthi isikhathi esinomama babuya kimisebenzi ezekhala sesithi khona sekuthiwa isengithathele i-death certificate omama amalungelo abo isikhathi esiningabo abakawazwisisi ukuthi kufuze njengomama athi nxayele elomkakhe bahlale njani omama bakazwisisi banida sibili ukuthi bafundise. Ngibone ngani mina ngizazama sibile ewadini yami lapho ukuthi ngithathe isikhathi sami ngike ngizomama sesishone sigxisisana sihlezi ngikhaya sigxisisana ngakho khona lokhu ngoba ngibona bahlangana lezi nhlupho eziningi kakhulu. Kulo munye umama ngikhuluma kanje wabuya e-ofisini yami bafike wathi mama khansile khala izinyembe zisilisi mama khansile kathesi ngithiwe ngumkami nge 2 weeks back khonapha nje ethawuni ethwele nje amaphephaphepha akhaye wathwele esithi ufuna ukuncediswa i-death certificate yomkakhe isigcinwa ngusisi womkakhe. Mina ngathi ngandlela ba wasesithi khona hhayi usisi mina yini engenza ukuyicela kumbe ngase ngifunakala kwezinye indawo ukuthi ngiyelungisa amaphepha omkami sengenza ukucela i-death certificate ukuthi ngicele ukuthi ngihambe naye. Mina ngase ngisithi indaba mama wathi lami ngiyamangala ukuthi kade kuyenzakalani. Mina ngase ngisithi hhayi wena kusezigcinela i-death certificate yakho kanti umuntu lwana wayengumkakho wakhanye sithi hhayi vele sakuyenza ukuthi ngananzelela sinise omama bafuna ukufuna lokuthi nje omama batshele ukuthi ababe le mitshado lakhona lokho kwezindlu kuqakathekile ukuthi umuntu ngayengumama lapho ibizo lakhe libe khona endlini ngibona kuqakathekile kakhulu.
Lo Councillor Lilian Mlilo wenjube lobhengula kobulawayo bekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo.
Livetalk lamhlanje asihluzeni bomama sikhangela ukuthi kuyini okumele owesifazana akunanzelele empilweni njalo akuqakathekise ngokuphathelane lengwalo zempilo ezifana lama-title deeds, amawili lokunye.
Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ngesikhangile ezivela kwamanye amazwe.
Kulamalunga ebutho lomanyano we-United Nations ayisithupha afileyo kwalimala amahlanu ekulwisweni okwenziwe indawo ekade beyilondoloza enkangala yakwele mali. Embikweni wethule namhla, i-United Nations ithe laba bantu babulewe ekuhlaselweni okwenziwe udwedwe lwezimota ebezithwele uncedo ngendla yedolobho leTimbuktu.
Umchayeli wendizamchina i-TransAsia Airways echayeke yawa eTaiwan ngoNhlolanja ubika wacitsha i-enjini eyodwa eyayisebenza. Indizamchina le iqale ukuba lodubo lokungasebenzi kuhle kwama-enjini wonke omabili isanda ukusukuma enkundleni yeTaipei eSongshan. Enye yahle yacitsha kwasala eyodwa eyacitshwa nguye umchayeli ezama kuyiqondisa. Yawela emfuleni yabulala abantu abedlula amachumi amane kwahlengwa abalichumi lanhlanu.
Umhlangano wabomama we-Women of Dominion International obuthanisa omama abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Melika ekhuthaza ukusebenzelana kwabo kungakhathalekile ukuthi ngabokholo luphi lwesiKristu uqalisa lamhlanje eCincinnati e-Ohio. Lo mhlangano ujonge ukuqinisana kunkolo yesiKristu lapho omama behlala elizweni elingasikhaya labo kanye lokucebisana ngokondla imoli phakathi kwamasiko ehlukeneyo. Lomhlangano uqalisa lamhlanje uphele ngesonto ekuseni njalo ukhangelelwe ukungenwa ngomama bedlula amakhulu amathathu abanye babo abavela eZimbabwe ukuzochumayela lokucebisana labo mama.
Izizalwane zeZimbabwe zithi kunzima ukukhulisa abantwana emazweni agoqela eleBrithani, eleMelika, eleAustralia, eleCanada lamanye ngenxa yokwehlukana kwamasiko. Ukuze sihlaze udaba lolu ake sizwe unkosazana Sakhile Dube ne ohlala eGaborone eBotswana lomnunzana Khumbulani Moyo oseJohannesburg kwele South Africa bexoxa loGibbs Dube weStudio 7. UmaDube usungula lolu daba.
Umntwana ikakhulu lapha eBotswana masisi unaye uhlala la endlini akuizi ukuthi aphume endleleni ngoba uyabe ngasomntwana uyabe ejayele i-society yalapha njalo noma eyonile is very easy ukuthi uthathe uswazi umfake endleleni angayenzi into ezingaphumanga njengabanye ababo wabona lapha benatha bedima but owabo uvele unaye endlini uyabe e-writing engaphumanga endleleni.
Ye sizwe ngawe khonapho baba Moyo kuhamba njani khonapho-ke eGoli?
Ngapha eGoli kunzima kakhulu uma ukuthi ukukhulisa umntwana ongaphandle ngoba njengoba sesikwathi noDube esalisukela ekhaya liyabe linjani kodwa ngapha imithetho yakhona ayivumi ukuthi discipline abantwana ngokubagada and also indawo ekuhlala kuzo azikho like ukuthi zijwayeleke or zi-friendly ngesilungu for abantwana ukuthi bakhulele kulezi indawo and isikhathi esiningi thina njengabazali sisiqeda kakhulu emsebenzini so asiboni ukuthi bakhula kanjani.
Khonokho-ke kukhanya kuyahlupha Madube ukuthi labe lisemsebenzini abantwana bezikhulela bebodwa akusitshela ukuthi kume njani.
Lokho lakho lami ngaphosa ngivumelane lakho ngoba sokusika ngokuthi uvele wasigoqa yini Dube sisesemanzi ma kuyukuthi sigoqile simanzi amboni mina ukuthi umntwana noma ngithe ngamthiya endlini ngahamba emsebenzini angasala ayele yinye indlela angacabanga ukuthi aphume ngayo endleleni. Ye bakhona abanye abantwana ukuthi uyabo umbona ukuthi umntwana lo ngumntwana ngowekhaya ngowesintwini kodwa ubuntu bakhe uyazibuzabuza ukuthi uyabe ezalwa ngumaDube umzalwa ngubani asikho ukuthi ifamily yonke abantwana baye be-right kodwa mina sembabonile ngiseduzane ndabo abangabekhaya hhayi lokhu besendleleni njalo lingapha umthetho wangapha ngaze ngimkazi ehambe epolisi esesiyafika ngale bambuza ukuthi ukatselweni abaphonge ukuthi athi isinqumo sokuthi uhlukumeza umntwana kungela reason yokuthi uyabe katselweni njalo ukukatha umntwana kungendlela ezithiyeniyo uyakwanisa ukumkatha ukuthi ususile ingani ulwa lo muntu ongawumaDube kumbe uchaya ukuthi uchaya umntwana but I think nxa umkatha wokuthi uyamelula amboni kulolu hlupho kulokho.
Ye pho manje-ke Moyo abantwana bakhuzwa njani?
Hey ngalezi sikhathi ithi akusafani nathi sikhathi sikhula njengoba umaDube ebeka ngoba ngapha eSouth Africa baba exposed to ama-rights amaningi kakhulu and nendlela thingesakhulisa ngayo la esiphuma khona emakhaya ethu ihlukile kakhulu especially ngapha eSouth Africa so ukuthi sibadisipline kuba nzima kakhulu.
Uyamuzwa-ke umaDube lapha kodwa-ke nxa sokubuya-ke okunye Moyo ukuthi umntwana bese sithi mina bazali bami mbona ngazane ngiyisitabani kumbe ngiyinto enjalo likubamba njani khonokho?
Lokho-ke yizinto esesithiya kakhulu njengabazali ngoba nti beyazithi umntwana thina ngesikhathi sikhula vese like umaDube ebeka kwakunjalo kodwa ngendlela isimo sesingakhona sokusiba nzima so umntwana uma ebuye ethi thina siyelelo hlobo lomuntu njengala eSouth Africa umthetho uyamvumela lo uselelo hlobo wena njengomzali usikamela ukuthi umnikeze usupport osekelo kulokho aseyikho khona but ngeke ukwazi ukuthi uma inqabele ngoba ungamenqabela lokho uyagcine sesiba maybe agcine ezibulala or agcine ezibophela or egcine ebaleka ekhaya sesiba ngolunye uhlupho lokuthi uyemdinga umfuni so ngoba ngamalungelo lawo asekhona emhlabeni sikubonile kusenzakala khona ngapho ngase-America nase-I think nase-France nase-Germany benikeza ukuthi sebengashadana abantu abanjalo so kuba nzima ukuthi wena njengomzali usungathi hhayi thina sikwazi lokho kithi kuyazila lokho ukuthi wena usuyilokho so yizi ama-challenge sihlangana nawo njengabazali kulezi nsuku so mina ngombono wami ngiyambona ukuthi yes uthi bangabi nawo lawo ma Facebook basalele emuva ngoba ama internet izinto ezenzayo ama research abayenza esikolweni kulezi insuku bayenza ngalelo hlobo so ukuthi kulimit ukuvale kuba nzima futhi so ngibona ukuthi sina njengabazali like especially thina singaphandle kwelizwe especially laba nabangahlala emadorobheni abahlala emadorobheni siba nalolo hlipho lokuthi indaba le yama internet nanani yesenza kakhulu ukuthi abantu babe exposed kudlula thina ngesikhathi sisakhula.
Madube likubamba njani khonokho?
Hayi le engotshani lezisabana lani mina yami not in my house not in my family not anywhere near lapho engikhona ngoba manxa ngikhulile ngibona ukuthi ngithethe nguyise sisenzini silabantwana sisitsho yena kathi yena le uyabeuye nje luyabeyithethe hayi angivumelani layo noma engabe ibone kwenye indawo angeke ngavumelana layo ngoba angiboni vele angayenzi ukuthi into engekho vele isangoti uyaukuthi uyenza ukuthi phela usho ukuthi ngizafangela abazukulu.
Lapha sizwe unkosazana Sakhile Dube ne ohlala eCabrone Botswana lomnumzana Khombulani Moyo oseJohannesburg eSouth Africa bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Abaphikisa umbuso weZANU-PF bathi imbiko yekomishini ekhangelane lamalungelo oluntu ethi ukwephulwa kwamalungelo kusabalele ngelizwe iveza sobala ukwehluleka kukahulumende weZANU-PF. Ikomishini le itshele idale lePhalamende izolo ukuthi ukunyamalala kukamnumzana Itai Dzamara yinto esolisayo kakhulu njalo uhulumende kumele amdinge atholakale. Ithe njalo amalungelo ezibotshwa kananzwa ngitsho. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isikhulumeli se-MTC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube, umnumzana Joshua Mhambi, lo mnumzana Morris Ngwenya ocubungula ezombusazwe njalo elilunga leZANU-PF. Umhambi usungulele ingxoxo.
Ilungelo lokuqala umuntu analo ngelokuthola indawo yokulala lokuthola ukudla ekuseni emini lantambama khonokho yinto engenzakaliyo kuleli balutshwane kakhulu abantu baleli lizwe abadla ukudla kwekuseni badla kwemini lokudla kwantambama singakafiki-ke kwalaba ababotshiweyo sivele uzulu uyisigqila sikhuluma ngalesi sikhathi uhulumende esingaphansi kwakhe ugqila zabantu ukuthi bayehluleka ukuthola ukudla singakayikhathani sisuka lapho singangena-ke endabeni zalaba abagqilaziweyo kwezombusazwe abantu abanamalungelo ayacindezelwa kulokuhlinikezwa lokukhahlanezwa kwabantu abacabanga ngendlela ehlukeneyo kulo hulumende lowo lokho yinto evele isegcekeni njalo singakayichathana uzakhumbula ukuthi vele ilungelo lomuntu kuleli lizwe lahle lathathwa lacindezelwa ngombhuqazwe ngalokho-ke lokho okhulunywa yi-Human Rights Commission kuliqinisa ukuthi amalungelo oluntu lapha akukacaci akula hulumende ozimisele ukuwahlonisa.
Mnumzana Ngwenya, kuhlangothi lweZANU-PF livame ukusola kakhulu amazwi anje ikakhulu nxa evela kunhlanganiso ezifana labo Human Rights Watch inhlanganiso ezivela emazweni angentshonalanga kodwa imbiko le okwamanje ivela kukomishini yeZimbabwe ikomishini ekhangelane lamalungelo oluntu.
Yes, singakhangela indaba yamalungelo oluntu ukucasisa kwakhona ingcazelo yakhona ivele ichiyene iya ngokuthi ucasisa ukhangele ngaphi ukhangamane lokuphi ngenxa yokuthi amalungelo oluntu wona vele aya ngabantu singakhangela ukuthi amasiko abantu achiyachiyene kwesinye isikhathi omunye umuntu abe ekuthi lelungelo lakhe kuyabe kusephula amalungelo abanye abantu ngithe njengesibonelo nxa abesifazana bangathi bafuna ukugqoka santlando kumbe bafuna ukuhamba bengagqokanga abesilisa bona bangasuka bethi lokhu yikwephula amalungelo abo ngakho-ke lokhu kuchiyachiyene kodwa singakhangela elizweni leZimbabwe singazake sithi ilizwe elilokwephulwa kwamalungelo abantu kakhulu ngenxa yokuthi ikakhulu lona ibandla elibusayo leZANU-PF lavele lalwela amalungelo abantu esephulwa uhulumende kaSmith. Yikho sibona ukuthi vele nangokwalo le ekuthini kulondoloze amalungelo abantu sonke isikhathi. Abantu bazakhuluma ngendaba zezivotsha abantu abasejele. Vele abantu bonabo amalungelo abo singawakhangela kabana amalungelo agcweleyo ngenxa yokuthi izivotshwa lokho asingazake sijone sibhikisana kumbe sikhuluma ngakho. Lokho yinto eyaziwayo ukuthi khona vele ngokwabo ingcazelo yesibotshwa umuntu ovele olamalungelo angenelanga.
Ngwenya, abantu abafana lo Itai Dzamara ke uZulu nje jikelele.
Yes, lo ngumuntu isizala neseZimbabwe njengazonke izizala neseZimbabwe. Kodwa singakhangela indaba ekaItai le kungazani bakhona abantu abadla ngakho. Sokungani sokuhlatshelwa umuntu oyedwa kuphela kodwa abantu asilwa abaselakalayo imihla yonke abanye bayezama ukuchapha umfulo limpopo eSouth Africa kodwa asikaze sizwe. Uhlatshelwa njengayona lo ukuthi sokukhanya ngani vele kulabantu abadla ngaye uyitayo nalo.
Mhambi nansi indaba.
Ye uNgwenya angikwazi ukuthi uphila kuliphi ilizwe. Themba useZimbabwe asikhulume ngenhlanganiso yakhe iZANU-PF. Umuntu ulelungelo lokucabanga nokubuthana lokutsho akucabangayo. Nangu uJoyce Mjuru usenkangala sikhuluma oyingxenye yeZANU. Nampa oMtasa basenkangala beyingxenye yeZANU ngokucabanga okwehlukeneyo kuleZANU. So ungakabali uZulu jikelele. Vele iZANU icindezela bayo abavunyela ukucabanga nokukhuluma abacabangayo. Kuthiwa ngeZANU nxa uphakathi kwayo ufana lomuntu ogade impisi. Kumele uqhube uhamba le iye kudla phambili ngoba ungehla futhi iza kudla. Kuliqiniso lokho-ke elisobala. Nangu Amos Smith uthi esefile umuntu wenkosi esengcwatshiwe abuye athethiswe vele eseyisidumbu. Amalungelo oluntu agcinwa njani kuZANU evele izehlulekela?
Kuyiphethe ngamafitshane Ngwenya.
Ilizwe leZimbabwe lihlonipha amalungelo abantu ngenxa yokuthi silembono etshiyeneyo. Sabumba isisekelo sombuso minyaka emibili emithathu edlulileyo, i-constitution entsha elondoloza amalungelo omuntu wonke eZimbabwe. Ngakho-ke ukulandelwa komthetho ukhangela isisekelo sombuso yikho okungasincedisa ukubana sibone ukuthi elizweni kuqakathekile ukuthi umuntu wonke aziqhenye ngokuthi amalungelo akhe alondoloziwe.
Umnumzana Morris Ngwenya ngomsekeli webandla leZANU-PF njalo ucubungula ezombusazwe obexoxa endawonye lesikhulumeli se-MDC ekhokelwa ngumnumzana Walsh Mengxube, umnumzana Joshua Mhambi.
Sokuyisikhathi sokulibalela imbiko esithola nge-email, Facebook lange-WhatsApp.
Siqale ngencwadi evela kumlaleli wethu othi salibonani lonke zihlobo linjani. Thina siyaphila namhla sibona uProfet Magaya ngapha eBotswana ngoba kumnandi over. Ngicela lazise abanye khona ngapho kanye labazali bami koTsukuru. Ngiyabonga mina ngingusinothisiwe Maphosa. Ngizalwa koTsukuru okwamanje ngiseBotswana. Siyabonga sinothisiwe.
Olandelayo ke umlaleli wethu ngukhumbulani Carlos Moyo olobe ekhasini leFacebook esithi salibonani basakazi. Ngicela ngephimbo lakho msakazi ungibingelele laba abalandelayo koHanje, koMeli, koNtamo, koMgobi, koSihwaba, koGrey, koMzila lakokufa yiwo umndeni wakoMapukani lo ohlala koMadabe laseDukwe ePlumtree. Ngithi abaphile abantu bonke ngukhumbulani oseJohannesburg.
Ukhulekani Ncube uthi salibonani lonke basakazi, ngithanda ukubingelela umalume uMoyo ngisithi idlala imesi zakho lume zilami ngiziphethe ezami.
Hayi, siyabonga balaleli. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngisithandekile Mhlanga
lo ntungameli Nkomo, libe lobusuku obuhle.